owayengumongameli weMelika uMnumzana Donald Trump owebandla leRepublican Party unqobe obencintisana laye unkosikazi Kamala Harris ongumsekeli kamongameli kukhetho lokudinga umongameli weMelika ngemva kokuthola ama-electoral votes afika phose lawo adingakalayo ukuthi anqobe kwasala imicijo emithathu kuphela njalo kulokhe kusabalwa aseleyo lokhu kutsho ukuthi uMnumzana Trump ngowakuqala ozabusa engelalungelo lokuncintisa okwesibili selokhe kwedlula iminyaka yama-1890s njengoba esephindela embusweni ngemva kokunqotshwa ngumongameli Joe Biden ngokhetho olwedluleyo. UMnumzana Trump owamukele ukunqoba kwakhe lamhla ekuseni wabonga abasekeli bakhe emhlanganweni we-rally eFlorida lapho agcizelele ukuthi uzalungisa ingcele yelizwe lakho konke athi konakele elizweni leMelika lona athi uzalenza liqine livikeleke njalo liphumelele. Ibandla likaMnumzana Trump elama-Republicans liphinde lanqoba eSenate ngesilinganiso esiphansi esezihlalo ezingamachumi amahlanu lambili i-52 phakathi kwezilikhulu i-100. Impumela yenkundla esingathi iParliamente yeMelika i-House of Representatives lapho ama-Republicans ayibambe khona ngesiduku ayikacaci. Asebethumele imbiko yokuhalalisela uMnumzana Trump bavalisa abakhokheli bamanye amazwe abagoqela inhloko kahulumende we-Israel uMnumzana Benjamin Netanyahu, uMongameli Volodymyr Zelensky we-Ukraine lonobhala jikelele womanyano we-NATO uMnumzana Mark Rutte. Abanye abethule imbiko efanayo ngamazwe eFrance, Bilitane, Russia, Australia, India, South Korea, Japan, Philippines, China, umanyano we-European Union kanye lamazwe asemhlubulweni we-Asia lamanye akuzwekazi le-Afrika.